nxa ususenza i-proclamation, uyabe ususithi i-voters roll isikhona siphelele ilungile. Njengoba namhlanje proclaime i-election, kumele ukuthi ngangingahamba ku-ZEC namhlanje ngithi ngifuna i-voters roll. Banginike ukwenzela ukuthi sengiphelele voters roll, ngingene kumbe ngifuna ukuba ngukansela ku-ward yami, kumbe ngifuna ukuba ngu-MP ku-constituency, kumbe ngifuna ukuba ngu-president. Ngihambe province by province ngile voters roll ngisithi abantu banginominate, ngibacinga ukuthi bakhona ku-voters roll yini. Manje nxa i-voters roll ingakabi khona, kodwa amalanga lawa ngu-14 seqalise ukubalwa, namhlanje u-day 1 uphelile, kodwa i-voters roll kayikho. Izolo lokhu besiyidinga i-voters roll ukuze njenge-MTC Alliance besala ukusinika besithi kayikho, kodwa suqala amalanga 1 up to 14 i-voters roll ingekho, singela access kuyo ukuthi siyikhangele ukwenzela ukuthi laba abafuna ukunominate badinge abantu abakhona ku-voters roll. Akumelanga kube njalo, kumele kuqale kube ne-voters roll accessible efinyelelwa ngumuntu wonke ungakayenzi i-proclamation.
Umthetho oyephuliweyo lapha ngumthetho wezokhetho, i-electoral law.
I-constitution, the electoral law. I-constitution ithi ukhetho kumele lube free and fair. I-constitution ithi every citizen ilelungelo yokuthi ingene ekhethweni to participate freely in election. Nxa ungela voters roll, ngoba i-voters roll yiyo i-campus yokuthi i-direction oyihambayo yile. Kuku-constitution, kuku-electoral act khonokho. Njalo kuyi-common sense